namhlanje ilanga lesibili lapho abantu abazabencedisa okhethweni, abantu abadala ababulayo abalethuba lokuthi bavote bayahanjelwa ezindlini laba abanganelisiyo, abanye bahanjelwa ezibhedlela ukuthi bavote, lokho kuthiwa ngesingisi ngama-special votes. Sibona kuyinto enhle kakhulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu olesifiso sokuthi avote engavalelwa ngaphandle. Kanti-ke kusasa-ke ilanga elikhulu lapho wonke lapho-ke ozovota khona. Kodwa sikubonayo, sibona kuyaphikiswana kakhulu, siyakwazi ukuthi sikwazi uNatal Province ibivele kusihlala kusiba ngujikibhanqa phakathi kwe-ANC le-IFP. Siyakhumbula sisiya eminyakeni eminingi edlulileyo lapho kwakusiba khona lo dlame okuthiwa i-Black on Black Violence, kukhona okungani kuyaxokozela KwaZulu-Natal. Asazi zizozalwa nkomoni ngokungena kwebandla elitsha elikhokhelwa ngulo wayengumongameli welizwe lase-South Africa, kuba ku-Jacob Zuma iphathi uThandi Mkhonto wesizwe. Kukhanya okuthiwa ngama-opinion polls ehamba phambili e-KZN province esingakwazi ukuthi abantu bevotile sokuzoba njalo. Lokho sokwenze ukuthi kungani kuyaphithizela e-KZN abayo le iphathi MK party besithi babona ngani ukhetho KwaZulu-Natal luzorikwa. Kanti-ke futhi kukhanya kuyaginyiswana ukuthi ngapha e-province yase-Gauteng yathatha amadolobha amakhulu, idolobho leGoli nedolobho le-Pretoria, yikho lakho kukhanya ngani kuyaxokozela khona. Kodwa kwamanye ama-province loba ngani kuyaxokozela, kodwa hayi kukhanya abantu bazovota kuhle kakhulu kusasa.
Sesikhangela bona abeZimbabwe abakhona ngapho kwele-South Africa, bona bafisa ukuthi ngabe impumela yokhetho le injani.
Abantu beZimbabwe bayehlukene, kulabanye abafisa ukuthi bandla le-African National Congress linqobe ekhethweni lolu, kulalabo abafisa ukuthi i-MK party kube yiyo ephathayo e-South Africa. Bakhona futhi abanye abafisa ukuthi i-Economic Freedom Fighters kube yiyo ephathayo e-South Africa. Abanye babona ukuthi phakathi kwalawo maqembu ngaphandle kwele-ANC kalikho elingawina lodwa, yikho abanye bakhangelele ukuthi i-ANC ingatholi kakhulu amavoti igcine kubo 40%, kube sokusiba i-coalition government. Izifiso lezi akwabaningi zisukela odabeni lokuthola izincwadi zokuhlala lapha eNingizimu Afrika. Babona ngani uhulumeni we-ANC ukwenza kube nzima ukuthi bahlale lapha e-South Africa. Yikho-ke kabalandeli futhi lawa amabandla angathandi abantu bokuza, amabandla afana labo Action South Africa, laba abomakhenza sake sambona ngoJanuwari esiyakuma laphana kuLimpopo River. Bacabanga ukuthi bandla le-MK party, bandla le-EFF nxa bengayenza i-coalition government, babona ngani bengasizakala ngendaba zemaphepheni. Kodwa-ke baningi futhi njengoba ngishilo ukuthi nabafisa ukuthi African National Congress iqhubeke ibuze e-South Africa.